Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ichona njani izulukandaba holamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhlazi ku 28 Nkwenkwezi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Angikwazi ukuthi siyalungisa isikhini yonkeni kodwa yindlela zabo zokuthela ukuthi abantu kumele babebekhona begqoke njengathi bafike bajukula abantu bancamele kakhulu mina ngokuyasikazi wami labantu abanjengogqibe ngavodoza nabanye izithombe sebezithethe baziyiphasi labo bantu.
Omunye wabazithi inkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Khumalo obeqoqa ukuqhuba imbizo esigodlweni se-State House kobulawayo uthi usemise uhlelo lwakhe kulandela ukwethuselwa ngamapholisa lensoli zikahulumende.
Uthe yena uChief Mabhiko ube ngumuntu osebenze kakhulu esebenzela isigaba sakhe ukuthi siphumelele, ube ngumfana nje othathela into phezulu njalo ozwisisana nesigaba sakhe.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga utshela umbuthano wokuvalelisa induna uMabhikwa obekwe elubhane lamhlanje ukuthi yena ngumzukulu wakoKhumalo ngoba unina ngumaKhumalo. Kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba sixoxa lomnumzana Sibangilizwe Nkomo yena othi bafuna ukuthi amathambo kayise agejwe eHeroes Acre ngoba kwakuyisifiso sakhe ukuthi abekwe ekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Omunye wabazithi inkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Khumalo obeqoqa ukuqhuba imbizo esigodlweni se-State House kobulawayo uthi usemise uhlelo lwakhe kulandela ukwethuselwa ngamapholisa lensoli zikahulumende. UKhumalo ubese South Africa lapho kade esithi uzasuka khona lezizalwane zeZimbabwe ezifuna ukubuyela ekhaya abe esesiya esigodlweni se-State House kobulawayo lapho okuzaba lembizo khona. Sixoxe loKhumalo osephendukile eZimbabwe ukuze sizwe ukuthi kuyini kahle kahle ukubangele ukuthi ayehluleke uqhuba imbizo yakhe.
Ngibe sengizwe indaba ezingandle lapha ngokwenzakala on the ground la ekhaya in preparation for umsebenzi imbizo le ebengiyibizile ukuthi kulamacebo amazi atetshwa ngamapholisa laba asebenzisana lawo labo abazindaba zikahulumende abathi bona ngezekuvikela ukuthi very reliable information sibili ngendlela esibamba ngayo izinto njalo bebethe bevele bashonga kobovodoza besibile ukuthi bona kusasa akuseze kukhiphe bekabizile emhlanganweni bekacele ukuthi babuye athi akuseze kukhiphe kuza yakhona bazakwenza yonke into esemandleni abo ukuthi ingaphumeleli ngizwe lenye. Manje esengikuthicayo lapho sengithola okungenze ngasuka ngalala ngihamba ngobusuku ngafika lapha e-Xen ukuthi ngizokuzwa kahle ngase ngithica ukuthi ngibelanga yibo edibelethi ngizitholele mina ngendlela ezikhona lami engisebenza ngazo ukuthi ebelungisi labantu phakathi kwabo amapholisa labanye. Angikwazi ukuthi iyalungisaziya isikhini yonkeni kodwa yindlela zabo zokuthela ukuthi abantu kumele bebekhona begqoke njengathi bafike bajukula abantu bancamele kakhulu mina ngokuyasikazi wami labantu abanjengogqibe ngavodoza nabanye izithombe sebezithethe baziyiphasi labo bantu. kuze basidubule nakudubuleka njalo bathathe laba abangama-ring leaders babambe angibabanyamalalise abanye bababophe babophe iqugaba lonke likhona manje ngakhangela ngiyazi ukuthi kuyabe kusilabantu abadala ogogo labokhulu ngiyazi ukuthi kuyabe kunabantwana abancane abaabe bephakathi kwalowo mdingo ngase ngikubona kungcono ukuthi ngibuye ngizozibonela njalo kathesi bengikhiphe i-statement sokuthi kodwa nje wathapha ngikwazi into sizafinyelela bonke abantu nowethu kami ukuthi no leso sizathu ungcono uyenme lowo msebenzi ngoba thina kasilamabutho asikwazi ukuzivikela njalo kangifuni abantu bafe igazi labo libe phezu kwami ngoba kase umsebenzi wegazi umsebenzi wobukhosi into engcele umsebenzi wokubusangase ngisikhumina kungcono kebami ungabi khona umcimbi ngase ngawuchitha owakisayo so ngiyakubongela nje nxa ufoni senze ukuze abantu bakwazi
manje sokumele ukuthi abantu bakhangeleleni uzenziwa nini umsebenzi kade lifuna ukuwenza
umsebenzi ebengifuna ukuwenza uzakwenziwa umbuzo omuhle kakhulu leyo gane angifuni abantu bangaze bacabanga ukuthi bekuphelile abantu awuseke kuphinda kube khona ngoba ngiyazi basithekile ngiyazi bakhangelele lomsebenzi kodwa ngiyabathembisa ukuthi uzoba khona futhi angikhole ukuthi uzabakhathana kakhulu kodwa okunye okungenze ngakhonile lezi zinto ebengizizwa mina ngingumuntu obize ngunkulunkulu ngibizela lesi isizwe siyamxakaza
Lo-ke ngumnumzana Raphael Khumalo omunye wabazithi inkosi yamaNdebele ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga utshele umbuthano wokuvalelisa induna uMabhikwa obekwe elupane lamuhla ukuthi yena ungumzukulu wakoKhumalo ngoba unina nguMakhumalo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa obezama ukuya emngcwabeni lo uvinjiwe ngamasotsha ukuthi engazaphuma emoteni yakhe. Uchamisa ubikwa ubedlula esiya eBhinga lapho kade kulombuthano ukuthakazelela ukunqoba kukhetho okwenza ibandla lakhe kulesi sigaba wathi adlule emfeni kodwa walelwa ukuphuma emoteni. Siqoqe lo Zenzele Ndebele intatheli izindaba obesembuthanweni lo.
I cannot confirm 100%, but in terms of the
Sizwa kuthiwa umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Chiwenga unguye obe ngumhlonitshwa. Ungasitshela ukuthi kukhona yini okuqakathekileyo akukhulumile?
Uthe yena uChief Mabhikwa ube ngumuntu osebenze kakhulu esebenzela isigaba sakhe ukuthi siphumelele. Ube ngumfana nje othathela into phezulu njalo ozwisisana lesigaba sakhe. Uphinde njalo wathi yena uyananzelela ukuthi indaba yegugurawundi ngezinye zezinto ezingahambanga kuhle and uhulumende weZimbabwe uphezu kokuthi udaba lolu lulungiswe kusetshenziswa amakhosi awomdabu kumbe ngithi ama-chiefs. So ubekhuluma lapho ngemva kokuthi ureverend uSeni Sibanda ekhulume ngokuthi usebenze kakhulu lo Chief Mabhikwa abe bezama ukuthi abantu belupane bebe le healing bebe lokuthula ngoba ilupane ngeyinye yezindawo eza affectwa kakhulu indaba yeGugurawondi uchiwenga uphinde njalo wakhuluma wathi kona isifiso sabo ukuthi ama projects wonke ona la amanengi nengi aqaliswe nguChief Mabhikwa aqhubeke even uMabhikwa enga
Hello ke nguzenzele Ntembele intatheli izindaba ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eselupane Kolunye udaba olufanayo induna uDennis Nhlamba oNtebe eGwanda usekhotheme uNhlamba wayesazakala ngokuncoma owake waba ngumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe ufele esibhedlela sakobulawayo lapho kade eselatshwa khona Ukwezemaphandleni izakhamizi zecholocho esabelweni seMathebeleland North zibhekane lendlala yesebekayo kulandela ukungani ngemfanelo kwezulu ngesikhathi sokulima esisanda kwedlula Abantu abaningi abanamanzi okusebenzisa ezindlini njalo lokudla kuyasilela ngesikhathi ilizwe libhekane lesimo esibi somnotho. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uEzra Chisas Banda ekhona le eCholocho.
Indawo elinywa ngokuthelezelwa eluhlaza irrigation scheme omele incede abalimi abalikhulu lamathuma amahlanu 150 kulinywe imigelo embalwa ngenxa yokuselakala kwempompizi odonsa amanzi emthonjeni okhobozisa amanzi ngamandla kagetsi athathwa ilangeni solar system irrigation le yakhiwa ngumanyano we-European Union omnumzana Kampetla Ndlovu ngumlimi omkhulu kulindawo
into ehluphayo lapha ngamazimpompi loku amapayipi
thina lapha sasithi nxa silime kahle sibili siyazuza imali lapha newilimi nematamasi Babuya bezwathenga lapho bazothi. Thina okwenza ngavele avuthe siyabatshetha amatamisi right, yabuyizimota all over lapha zothi.
Lani bese lithola impuku.
Irrigation le eyakhiwa luncedo olwavela kumanyana wamazwe e-Europe. Inkulu wamagama njalo ibingasiza izakhamizi eziningi ngesikhathi sesigudumezi. Kodwa abalutshwana abantu abayilimayo ngoba inhlanganiso ebancedayo ekhulisa ithi kumele kulinywe ukudla kwenkomo kuphela laloba abanye belima abakufunayo. Unkosikazi Lizwe Sibanda ulima amatamatisi.
Izasiza mbijana ngoba i-maintenance yangkhona incane. Kube i-maintenance yakhona inkulu ukuthi ngakhona apha konke. Kusetyuyasetyenzi nje kunganceda sibili. But incane indlela esisebenza ngayo. Into zokusebenzisa asilazo. Amanzi sesilawo maningi kubili. Ngayesi waqeda. Njalo irrigation yethu le i-20 hectares. Bona kabekhulisa gabala ndaba lokulima lokhu okwamatamatisi. Bona bafuna silima okwenkomo kokufida inkomo.
Osakhulayo unkosazana Lesipho Antonetta Moyo ubefisa ukuziphilisa ngokulima ethengisa kodwa indawo ayiphiwayo kwi-irrigation le uthi kayifiki amanzi.
Ayindlali iningi lo nyaka ngoba izwi lesitya linaka kahle esigabeni lesi besilizwele kwezinye indawo. Cabanga ukuthi uma kungaba la maphayipi esingakhona ukuthi silima amatamatisi sithengise noma izithelo sithengise sikwazi ukuthola imali yokuziphilisa.
Unkosazana Gcinani Mpofu wemangweni wemhlabangubo uthi isimo ngempela kubi sebephelelwe abasakwazi ukuthi benzeni.
Idlale khona lapha inzima asikwazi ukuthi singayithini sizangena ngapi labantwana. Cela uNkulunkulu angenele nohulumende la angenele. Ukuthi nesingazukuphila labantwana sidonsa nzima silaplani esingayenza sicela kuNkulunkulu asincedise
ukhansila ka ward 12 eCholocho uGift Nkomo olendawo egoqela imathudula imahangule imadlangombe lawo siyindawo uthi kuguquka komkhathi emhlabeni jikelele sokusenza izulu lingani kuhle ngaleminyaka
wesile problem enkulu kakhulu ngepattern yezulu izulu selatshintsha ipattern asisakwanisi ukuthi sibe ngathi silima nini silima njani silima ama crops anjani and we have resorted to ukuthi silime unyawuthi more than any other crop because unyawuthi vele butshani so utshani uyakwanisa ukuthi buhlume even izulu lilincane but otherwise generally lo nyaka is far different from last year lo nyaka indlala ikhona
kodwa ke ukhansila Phumuza Dube ward 22 ongcelezane le ward kaNkomo uthi ayisibo bonke abazalamba esigabeni sakhe ngoba abalimayo ngesikhathi bavunile njalo basoze balambe
emaphandleni yeyizula nako hle liqiniso sibili bakhona abalambayo but abanye batholile sibili were very hopeful ukuthi bazahambisa GMP bachiyo abanako because according to program ka president efubuza leyana eNtwasa eyokepha amagodi leya ukanjombo is paying off lama I'm doing it that's what bona mina mabili la as I can tell you now that is na abantu abaningi bavunile abaya already sebethengisile sebele manje abezandleni kakhulu so sibang graduate kaba thengisa amazambane sasemanzi
izakhamizi zesiqintini sonke secholodo zikhala ngokuthi ebusika kuzaba kubi kakhulu ngendlala nxa singasaphathiswanga zinhlanzi ezinceda ukupha ukudla lohulumende ngoba azibonanga lutho lonyaka ngimele Studio 7 emambanjeni echolojo igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Uhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lendoda nakamuyi umnumzana Joshua Nkomo oke waba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Sibangilizwe Nkomo ngodaba lokuyagebha amathambo kayise ukuthi ayengcwatshwa kakutsha ekheze.
Ye, okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukuba sehlelweni lwakho baba Christian.
Ye, umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi sizathobani esibangele ukuthi licabange ukuthi umdala agejwe ayesuswe Heroes Acre.
Asikho ukuthi ngikucabanga baba ekwenze kwakunye lapha into yokuqala ngimbuzo owenze ngaphendula lapha indaba yokugezwa kukamdala Nkomo ngumbuzo ohlezi ubuzwa ngabantu ngithemba abantu bayananzelela ukubhoda lezigaba zonke elizweni lapha so umbuzo lowo uhlezi khona ubuyileke lowo mbuzo wesikhumbuzo sababa uJuliso Dabengwa ukuthi sithini ngengcwaba likaNkomo eliseHeroes eKhaya Harare ase ngiphendulayo leyo mpendulo engiphile
khona kwakuvele kule mbiko eyake yaphuma ngesikhathi esanders chia umdala ukuthi lina njengemnguli lalingafuni ukuthi ayebekwa khona Heroes Acre kuliqiniso yini lokho?
Kuliqiniso lokho kanti ingxenye yemuli yayingafuthi umdalelo wakhona umgabe wasekhulela ingxenye enye yemuli ukuthi bayebekwa khona le kodwa yena ngkwathi umdala wayengafuni ukuyalala Heroes Acre wayefisa yena ukuthi eyelala lapho kulele khona abazali bakhe eSt Joseph ematopo south wakutshela abantu abaningi lami ngingomunye wakhona wayehlala egqonqosela ezefika esigabeni sokuthi kungangcono ligume umune wami lo ube yohamba e-Heroes Acre mina umzimba wami wonke uhambe uye ebazalini bami wayelithonyamdala
kanti kungani lingazanga livuse lona lolo udaba kudala soluvuka kathesa
ngawunanzelela kanti into yokuhlala ivuka leya so akuqali lam ungalibuyela emuva kulumeni zami eziningi-ningi I think that's what you said, like, when I talk about it, I'm going to talk about it, but I think I'm going to talk about it.
Njengoba yena owayesitsho njalo ukuthi ayengcwatshwa khona le Heroes Acre umgabe la engangcwatshwanga Heroes Acre lina lithini ngakho lo
ukhomba-ke khona ukuthi leya ndawo umgabe kukhona ize angayithembanga ngakho kumbe ayihlolayo so-ke lathi kusinika isizathu esihle sokuthi sithathe ongowethu simuse kibo kwakhe ngoba kwakuyisifiso sakhe leso kutshengisa-ke ukuthi umgabe kazangabe iqiniso ngaba bevumelane lo Nkomo ukuthi bazalala laphana akusabanga njalo-ke so akungabi lo msindo njengokuthi khathesi abanye sesi i-tribalism kuthini thini but ngaso kungunkomo ogejwayo sowu-tribal omele elala kibo sowu-tribalism ngakungumgabe omele elala ekomzimba kurayit yikho okumangalisayo khonokho
sike sabona kuphuma imbiko yokubana imuli yakomgabe yayisesabela ukuthi engabekwa e-Heroes Acre uzasikwa umzimba kusetshenziswe imithi lokunye okunjalo lina manje likubona njani nxa lisizwa khona
azazi kanti amadoda lawa abuthwa lawo agandile kathani yena umgabe kwakuthiwa ulamagqaqa agcwele igazi labantu emzini wakhe so abakuthiwe lokho kutho ukuthi bakhona bakwazini hhayi angayiyonto ekwazi kodwa kutho ukuthi kuyenzakala ngosiko lwakhona le ngabona empumalanga kutho ukuthi ngabana kuyenzakala lokho
hhayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga abalaleli hhayi ngiyathanda ukwazisa abalaleli besitudio 7 labo wonke amaZimbabwe ukuthi engikwenzayo lokhu engicelayo isifiso somzali wami esokuthi wayefuna ukuyalala labazali bakhe. Ngibona ngani ngangasakusezanga lokho, ngibona ngani ngesikhiwa kuthiwa i-betrayal, ngabe ngamu-betraya umuntu omdala ukumenzela ayekufisa ngesikhathi engasakwanisi ukuyenzela lutho. Kukanti-ke yena uwenze kakhulu, wenzela isizwe lesi into ezinkulu kakhulu ezinene. So-ke isicelo sakhe sokugcina safana besikajosefa ebhayibhilini wathi amathambo wakhe kumele ayebekwa ekhaya, engalali kwenye indawo, ayabekwa ekhaya. Yikho enzama ukukwenza abantu bakithi, ithemba abantu bayakuzwisisa khonokho.
Alo-ke ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo, indodana kamuyi umnumzana Joshua Mqhabuko Nkomo, ebesixoxalayo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Asidibaneni kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Okwamanje wothi ngilitshiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga sicubungula ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo kanye lemithelo kamanisipala. Silo nkosazana Otilius Banda, umgcini sihlalo wogatsha olubona ngabesifazana kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Intengo zonke ziyakhuphuka, okukhuphuka kuze kukhuphuke kanye lamarepu ukuthi uthola izakhamizi sezingasakwazi ukuthi zenzeni ngokudula osokukhona okwamarets osokudala ngitho lokuhlalisana phakathi kwesigaba, phakathi komuzi, kulaba ababanikazi bezindlu lalaba abangamathenini kube nzima, ngoba labo bazabe sebekhezelwe njalo kumele bebhadale nge-US dollar. Okungaqeda lolu dubo ikakhulu yikuthi uhulumende anike umanisipala ama-grants ayiwo ayethula umthwalo kumanisipala ukuze umanisipala angathathi kakhulu kuzakhamizi. Njalo siyananzelela ukuthi kulamakhampani amaningi ayabe ekoloda umanisipala okwenza umanisipala laye adonse nzima.
Zikhona na inhlanganiso eziphathisa abaswelayo?
Inhlanganiso eziphathisayo zikhona, loba nje zingake ziyenelise umphakathi wakoBulawayo ngoba wona ukhulile. Sile nhlanganiso eziphathisayo abaswelayo ezigoqela iWorld Food Program isizile kakhulu kumawadi athize phose amalokishi athize, ikakhulu lawa alabantu abadala, lapho abaphathise khona abadala kakhulu ngento ezinjengama-groceries. Kwasuka kathesi sebephathisa ngema-projects anjengokufuya inkukhu, inkukhu zamaqanda ukuze abantu bethole ukuzisiza. Ikhona i-social welfare iyasiza, kodwa kuyasilela ukusiza kwangukhona ngoba izabuya mhlawumbe kanye ngomnyaka, ikakhulu kuhlangothi lukamansipala eliyilo esisebenzisana lalo phose malanga onke. Zikhona njalo inhlanganiso ezibasizayo abagogekileyo, labo baluthola usizo kodwa alweneli ngoba uvele wona umumo welizwe ungamanga kuhle. Silazo inhlanganiso njalo ezisiza abantwana abangamantombazana phakathi komuzi, kodwa azweneli ngoba esingakuthi isilungu i-demand iningi, labantu baningi, kodwa inhlanganiso zele zizintutshwana, lenzuzo zangkhona zizintutshwana kulapho esikhangelele khona.
Kungenziwani ukuthi uhlupho lolu lube nganeno?
Yikho ngisala ngilokhe ngikhala ukuthi nga uhulumende uyangenela anike ama-brand uthi lo hlangothi lwe-social welfare olukahulumende lalo luphatheke enhlelweni zokusiza ikakhulu abaswelayo, abalupheleyo, ngitsho labagogekileyo. Nga kuyatholakala lolu sizo bekuzayamukelela umphakathi, ngoba kathesi umphakathi usebunzimeni obukhulu kakhulu, lapho othola ukuthi izinto zikhwela mihla lamalanga, izakhamizi azisenelisi ukuphila impilo, kukhwela kuze kukhwela impuphu. Sikhuluma nje ngama-basic needs abantu, umlando wonke siwutshiya kuhulumende ukuthi ngawe uyazama ukuthi asizane. La makhansili bebanike ama-grants lawana kade khona emuva, ngoba laye umasipala engayekela ukuthi thina sibhadale. kubanzima sizadutshukelwa izitishi idolobho lingcole amabhimi engathwalwa emakliniki siyehlule ukuthola usizo. So sikhala kakhulu ukuthi ngawo uhulumende uyangenela ancedise ngoba yonke into ayikho and ama-basic commodities awa-controller engingathi omunye lomunye uchaja ngitshilo ngaphambili ukuthi bachaja intengo abazifunayo. Akula muntu oyenelisa ukuthenga lezo zinto osokudala indlala kakhulu phakathi kwedolobho phakathi komuzi ogcina kusasa kusidalele ukudlangudla.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Otilia Svanda, umgcinisihlalo wogatsha olubona ngabesifazana kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association esixoxelayo ekoBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Umphathintambo wogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa, umnumzana Aaron Motsoaledi, uthi uza guqula umthetho olawula ukungena kwabantu elizweni ukuze kuqedwe uhlupho lwabatholakala sebehlala elizweni okungekho emthethweni. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Yakhuluma ngesikhathi sethulela iParliament ukuthi imali ephiyogatsha lwakhe izasebenza njani. Umnumzana Aaron Motsoaledi uthe ufuna ukuthi kuvalwe ngci amathuba okufohla emngceleni elizwe ikakhulu eBeit Bridge ukuze kungabi khona ongena elizweni ngokungekho emthethweni. Uthe imali eningi izasetshenziswa iKomishini yeBorder Management Authority okukhangelelwe ukuthi iqaje amapolisa azalinda emngceleni. Uthe sekuvele kwaqatshwa amapholisa ngamakhulu amabili 200 okhangelelwe lokuthi aqale umsebenzi kungekudala.
Let me inform you that in the coming weeks we'll continue
kumaviki alandelayo sizabopha kakhulu abantu
in passport fraud and other forms of identity theft as well as corruption.
Abameli bedale leParliamente labo bebethukuthele kakhulu bethi lolugatsha alwenzi okoneleyo ukuvimba lokubuyisela emuva abangenelizweni ngokungekho emthethweni. Ilunga leDemocratic Alliance umnumzana David Ross uthi kufanele lolugatsha lusebenzise imali eningi kuziphathamandla zalolugatsha ezihamba zidinga labo abangenelizweni ngokungekho emthethweni. Uthe uqakathekile ukuthi abantwana bezalwane zakwamanye amazwe baphiwe incwadi zokufunda lokuthola olunye usizo.
This undocumented South African child is excluded from applying for a bursary.
Kulusizi ukubona abantwana behlupheka ngezizathu zokuthi abala ncwadi ezifaneleyo.
Denied social support and left to the abuses of informal employment.
Abanye bathe kudingeka imali eningi yokubuyisela labo ababanjwe beselizweni ngokungekho emthethweni. Kodwa kilunga le-Economic Freedom Fighters unkosikazi Lerato Tito uthe bona abavumelani lokuthi kusetshenziswe imali ezinkulu kuxotshwa izizalwane zakwamanye amazwe elizweni, kodwa bakhangelele ukuthi kukhuthazwe amazwe e-Afrika ukuthi amanyane angabadlululani.
As the EFF, we condemn the undebated xenophobic sentiments driven by hate of our African
brothers. Thina njenge EFF asivumelani nokucwaswa kwabantu bakwamanye amazwe. Yikho okufanele silwisane lapho.
Holding hands with vigilant groups assisted by the police.
Sokane ngilolugatsha luveza sobala ukuthi uhlupho olukhulu lwabangena elizweni ngokungekho emthethweni ngolwalabo abadabuka eZimbabwe. Unyanga ezadluleyo kumenyezelo ukuthi kulabe ezimabho abaphose bafike kunkulungwane ababanjwe bengena elizweni kungakapheli lefike. Ngakolunhlangothi izizalwane zakule South Africa ezibalisa inhlanganiso yedudula lazo zilubhedu sithi abezimbabho ababuyele kubo ngoba babathathile imisebenzi lokudala amacala. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Siyabonga Thuso. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Omunye wabazithi inkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Khumalo obeqoqa ukuqhuba imbizo esigodlweni se-State House kobulawayo uthi wethuselwe ngamapholisa wathiya lolu hlelo. Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga uzithi laye ngumzukulu wakokhumalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.